Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kuzibandlela 2025 ngoKhetuve. Endabeni zethu lamhlanje.
Qakathekileyo ukuthi empilweni abantu abafunde ukukhulumisana. Njalo qakathekile empilweni ukuthi singaba lendlela yokuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa nezimpi lokubulawa kwempahla lokubulawa kwabantu kuba yinto enhle.
Isadiki ilungiselela ukukhulumisana lohulumende wakwaseMozambique labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusanda kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe.
Valima zilabantu kusekuhle babelime kuqala kwaphuma kuhle then wazokusuka le kubuli ikakhulu yokungani imigogo nje kuyibulembu iwade buceda wathanyela kwasala ngalalo.
Abalimi enkayi bathi izilimo zabo sezidliwa yimigogoyi. Kwenziwa isikhumbuzo kusuwaye kumongameli weMelika uJimmy Carter. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano weSouthern African Development Community iSADC uthi uzathumela iqula lepanel of elders elizakhokhela inkulumo phakathi kukahulumende weMozambique labebandla eliphikisayo elikhokhelwa nguMnumzana Venancio Mondlane ngenhlonso yokuletha ukuhlaliseka kulelo lizwe oqhamuke udlakela ngemva kokhetho. Amazwe akumanyano lo athi udlakela kweleMozambique soluphazamisa umnotho welizwe wamazwe akumhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika njalo lulakho ukubangela ukungahlaliseki. ISADC Troika emhlanganweni osanda kuqhutshwa itshele ikomiti ebona ngezomvikela ukuthi ivikele izakhiwo zamagetsi asetshenziswa ngamazwe ambalwa akumhlubulo kanye lezinye ezisetshenziswa ekuthengisweni kwempahla. Amanye amazwe akhokuqela ele-South Africa asizame ukukhulumisana lohulumende labaphikisayo abancintisa kukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kubikwa sekufe abantu abedlula amakhulu amabili kusukela ngomphumphu ngemva kokuba abantu baqale ukutshengisela bephikisana nalo lempumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba udaba kancube weStudio 7 uxoxwe lolandela ezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Qakathekileyo ukuthi empilweni abantu abafunde ukukhulumisana. Njalo qakathekileyo empilweni ukuthi singaba lendlela yokuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa nezimpi lokubulawa kwempahla lokubulawa kwabantu kuba yinto enhle. Siyananzelela okwenzeka eMozambique khathesi asiyonto enhle. Siyananzelela ukuthi kuba nomsindo, abantu bayadutshulwa, abantu batshisa izinto, benza konke. Kodwa kufanele sikuzwe ukuthi imbangela kuyini, okuqalele ukuthi imbangela yakhona kuyini. So ke sibona ngathi xa iSADC sifika kuleso simo esokuthi ingenele ifaka ama-elders kuyinto eqondileyo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi iSADC xa isiya kuleyo ndawo kucace ukuthi vele imandate yabo yini. Kufaka sibili kuhle ukuthi terms of reference yabo yi-1, 2, 3, 4 kwenze kungakukhulunyiswana kuwine kube le win-win situation kungabi ukuthi engxenye lababusayo basebengathi sebe le-upper hand kunabanye. Kodwa ukukhulumisana kuqondile ukuthi kube khona.
iSADC ayiphuzanga na ukungenela kulolu daba?
Kungaba liqiniso ukuthi kube njengalokho ngoba okukhona ukuthi abantu isiqiniso sebefile. Kodwa singakhohlwa ukuthi abafileyo labo bantu baqhubeka besifa. Nxa lona umsindo ungaphelanga abantu baqhubeka besifa. Kodwa njalo siyanazela njengeSADC asomanga liqiniso ukuthi kungakungela kuthula kuze umnotho wamazwe eSADC kube lohlupho. So ke aba-SADC elders sebengena bezantu babhulisele omlilo kwenzela ukuthi okokuqala baviyele impilo zabantu. Owesibili bavikele impahla ezibulawayo. Owesithathu lemnotho yamazwe ukuthi ivikele ukuthi ingahle iwe iye phansi kube lokukhulumisana. Leyo liqiniso sibile likhona. Kodwa-ke impilo vele injalo. Kodwa kuphuza kamiyavu umuntu baphuzile ngoba into leyo iqalise kudala bengathi abayiboni. Kuphuza baphuzile kodwa-ke sokufanele ukuthi kathe sibangenele ngoba ngananzelela umsindo laphana ukubeka siyabamba le lani lizwe sesiye khilizweni kathesi alivuse and ungaba njalo ukubeka kunjalo ukuzenza ukuthi lalizwe umnotho welizwe la uhluhle kwenza ukuthi labantu engxenye balimala abanye abantu baswele imisebenzi abantu abalamabhizinesi abo bona amabhizinesi abo aphasi ngenxa yodlalelo olukhona angagcine efile ngoba abantu bevalele amabhizinesi abo so kulezinto ezinto ezonakalayo ngaqhubeka kuliwa
nxa sikhangela emazweni okuke kwangenela khona iSADC kube lokungazwisisani ngenxa yokhetho libona sengathi iSADC izakwenelisa na ukuthi ecitshe umlilo osulumathile eMozambique.
Ungalazeli iSADC lembali embi eyokuthi labe hambe khona nxa kulombango wokuthi kube lokhetho abantu bangazwisisani kwaphaya ngathi abanye babaphambanisa abanye ngokuthi babathile akwaze kuphuma ulutho. Njoba nje lokuchazela ukuthi into esikhathi le ukuthi awusuka lokukhulumisana lokwalo kuthiwa kumele bayikwenze sibe ngesikhiwa ama terms of reference kumele achace ukuthi balandeni kufanele bayenze lokhu lalokhu lalokhu njalo bejonge ukuthi bayefika ngapi. Ingalahleka khona phana siyabuyela futhi ulwane ohluphe esilaziyo lesadiko lokuthi isikhathi esiyaye bangenela into zabaziphuthi kuhle into le eMozambique kumele ibe yisifundo kwamanye amazwe esadiko so sibona ngathi ingabanjwa kakahle isingaba isifundo isitshintshe khona kwesikhumaka ukuthi ubuchile behlakazi bubona bakwazi abahloniphe amalungelo abantu abahloniphe ukhetho lwabantu abahloniphe lokuthi ngalo owinileyovale unengxa ye-opposition leso sinomo sihlonitshwe kufanele eMozambique iy'nkulumo ezenzakalayo zisethe singathi nayirekhodi ukuthi siya phambili bakwazi ukuthi izinto zingenziwa ngendlela ofanele zenziwe ngayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela zombusazwe njalo ulwela amalungelo ezisebenzi ekuhlanganiswe yeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7 ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
Abalimi ezigabeni ezijeneyo zenkayi bakhala ngokuhlaselwa yimihogoyi edla umumbu osanda kumila besithi lokhu kuzadala ukuthi beqhubeke bebhekane lendlala futhi lonyaka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umnumzana Nomende vele ukansila ka Ward 28 yegoqela isigaba senhleko iAmos inhlekisa lenjombolo uthi izulu lithe liqala izakhamizi zaphanga zacha uGajompo izilimo zamila kuhle kodwa uhlupho selukhona ngolwemhogoyile eyohlobo lwefall armyworm.
Valima zilonto kuhle kuhle ababelime ukuqala kwaphuma kuhle then bazokusiba le ubudli ikakhulu yokungani imigogo nje uyibulembu uyibade kuqeda wathanyela kwasala ngalalo so vele ifirst lokhu uzenivela kulalutho abantu kuthe kukhona apha izulu laselibuka wabuyela izulu isikhukhula sakhukhula konke okwakukhona amagoda avaleka abantu baqalise ukuthi ukugeba amagoda.
Isakhamuzi seMenda unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda ongunobhala kasobhuku Oliver Khumalo uthi ubudli lobu sebubisele njalo izakhamizi kusimo sendlala efana leyomnyaka ophelileyo.
Ziningi kakhulu njengalokho okudla okudla umuntu hayi asikwazi ukuba ufuna umuthi wesikhiwa kumbe ufunani asikwazi ukuthi ufunani.
Phezu kwemihogoyile uMasibanda uthi babhekane njalo lodubo lwensintila lamagenga.
Ziyawona utshani, utshani futhi abukho ukuthi kuzasikwa kuvulelwe kuzaba lokuthola ukuthi akuvulelwa kahle.
Esinye njalo isakhamuzi seMenda umnumzana Jeffrey Sibanda ohlala kuward 19 laye ukhala ngodubo olufanayo.
Inyezo ezihlahleni ziyabulala izihlahla bafica zizibhoboza zazibhoboza zazibhoboza ngani ngani ukwenza sampehlani kodwa kuya kuthi ezimanzi zonke kuyazidlimaza zakho izidlimazi then kwampuka ukuthi khona sezisala zisoma ungakhali isihlahla esiningathi esegangeni la zomile ingatsha zazo ezinye ziqamukile seziqandwa ngumoya nxa umoya uvunguza sezivela phansi then bese kubuya into ezinjengo osintila osintila bayadla amazambane konke nje izilimo lezi eziphansi onjengakondlovu.
Osaphethe isikhundla somholi wohlangothi olubona ngezokulima eMathebeleland North olwe Agritex umnumzana Thulani Ndlovu uthi imhogoyile isabalele ezigabeni zalomhlubulo ezibalisa ebubi emguza kanye laselupane.
Ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi kukhona asidingeni abalimi sethu basincedise njengomlimi lawo ulomlando ukuthi uvuka ekuseni ungene emasimini uvule ihlangu zakho ubone phakathi enhliziyweni kokona idliwa ngayini everyday ekuseni emini lakhona ntambama uze wazi kokona isilimo sakho siphila kahle akula sibungi esisidlayo.
UNdlovu ukhuthaze izakhamizi ukuba zikhulumisane nabalimisi ezigabeni zazo ngendlela zokulwisana lemihogo ile njalo zithenge imithi eziyabe ziyixwayiswe ukuthi ziyisebenzise. Uthi uhulumende kenelisi ukufinyelela wonke umlimi odinga usizo lwemithi. EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisichiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi indlala ezaqhubeka ihlangile eZimbabwe lonyaka njalo ithi idinga imali engange 138 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.
Sinesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abalikhulu phose lamashumi amathathu 126 bafe namuhla kwele China lezinye indawo kwele Nepal kulandela ukuzamazama komhlaba okubangele ukubhidlika kwezindlu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba elemelika lithi eleRussia lisekela amacele amabili alwisana kabuhlungu empini yomvukela kwele Sudan iyaqhamuka ngomnyaka ka-2023. EleRussia liyakuphika lokhu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelene leMelika, isidumbu sowake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter sizahanjiswa ePhalamende ukuze avaleliswe ngamalunga aleli dale eWashington DC namuhla. Ukhatha ubhubhe mhla ka-29 ngenyanga edluleyo eseneminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years. Uzabekwa ngakibo eGeorgia ngolwesine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Timur Ngayi olandela zombusazwe weMelika.
Imbali ayitshileyo umnumzana Carter is very important ngoba singakhangela ukuthi ukubusa kwakhe kwakungweke one term and into eziningi kwasoku nganto overshadowa the nge Iran hostage crisis yena leyana. But yena after esephumile ku office he had a bigger impact ngoba siyabona ukuthi ama elections wonke that happen in the world gathesi singathi 3/4 of the world except for amanye amazwe ale standard abayithi hikata a center standard yama elections throughout the world okuhanjiswa khona ama observers abantu bakhulumelani instead yokuthi kushayane inqindi after ama elections ma abantu sebedliwe and all that other stuff. So khonapho sithi imbali yakhe was very very important. And then okunye singabona ethwa he habitat for America lapha or habitat for humanity eyakha yona abantu izindlu zabantu abangantha they are below the poverty bottom line and ama single mothers labanye nje abangantha they are behind on their luck babencedisa ukufaka izindlu into better conditions or ukuyakha from scratch izindlu zabantu that were in need. So umnumzana Carter ye wancedisa ukuthi kube lokukhulumelana between Egypt le Israel ngoba siyakwazi ukuthi they were sworn enemies.
IMelika siyazi ukuthi ibhekane lenkinga ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lokungena lokuphuma kwabantu elizweni esingathi immigration ngesiNgisi kanye lezimpi ezifana leRussia leUkraine kanye le-Israel leHamas. Abaholi beMelika kukhona yini abangakufunda embalini kaCarter ukuze balungisise lezi nkinga?
Umnumzana Carter was a peaceful man. Abanye bathi he was too honest and uya kwakhe ku Rotunda DC ku Congress is an important marker ukuthi ma i politics izihamba ngendlela emele zihambe layo abantu abaningi vele lokho abakufuni ukuthi amazwe amaningi anjenge Ukraine lezi impi eze Israel ukuthi zingafundani kumnumzana Carter ukuthi bangasebenzisa aphi ama examples into peace ukuthula is very important. Waye umuntu owaye based on the biblical principles ezokuthi abantu bawelelane. So khonoko ngathiwa is the things that could be adopted gathesi.
UMnumzana Tim Muringayi ulandela zombusazwe zeMelika wexoxa lontukamini komo Studio 7 ezo-Ohio khonapha eMelika. Abatsha bathi kuza kuba nzima ukuqhathwa kulandela ukukhutshulwa kweminyaka yokuzalwa yokuqhubekela phambili umuntu esebenza eZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho osanda kwethulelwa uZulu nguhulumende ulawula ukuba iminyaka yokuzalwa yokuthiya umsebenzi ikhutshulwe isuka kuminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yayafika kumachumi ayisikhombisa 70. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kavezanga izizathu zokwenza lokhu osokuthiye abasakhulayo besithi sokuza kuba nzima kakhulu eZimbabwe ukuthola imisebenzi njengoba okhulu labogogo sebekhangelele ukuhlala isikhathi eside besebenza. Umthetho omutsha lo ukubeka sobala njalo ukuba abathatha umhlalaphansi bengakafiki iminyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa abasoze bethole impentsheni eyeneleyo. Osakhulayo ohlala eMabhuku eHarare uKeith Mawuyo ukhathazwa linyathelo elithethwe nguhulumende.
Izaba lama impacts abuhlungu kakhulu especially ebantwini abatsha abazama ukudinga imisebenzi kodwa abayitholi, ngoba okuzenzeka ukuthi uma kugcwala abantu abakhulu emsebenzini.
Omunye osakhulayo owethukileyo Ngunyasha Dube.
Mina ngicabanga ukuthi bekumele ukuthi uhulumende ayehlise leyo myaka than ukuthi ayikhwezi. Khathesi sile population enkulu yabantu abatsha, ama-youth phecele 67% of i-population yeZimbabwe ngabantu abatsha, and abaningi bangikhona asila msebenzi.
Baningi abangahambelani nomthetho omutsha owethulwe nguhulumende. UPrince Mpala yena uthi kuningi okufunwa izisebenzi, hathi ukuluphalela emsebenzini.
Silokukhangelela ukuthi nxa abanye beretire abanye bayangena, i-system ikwanisa ukugcina wonke umuntu kusiba yi-cycle.
Ababalisi abakumhlanganiso elwela amalungelo abo e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bayawusola umthetho lo. Uthemba kuye Moyo uthi ukuyamangalisa okwenziwe nguhulumende.
Nxa yena esefuna ukusinchikholo ngokuthi sidubeke silokhu siyamukela inhlamba leyo size siyefika iminyaka engamachumi ayisikhombisa, ilusizi kakhulu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule iziphathamandla zikahulumende zisithi silobe incwadi ku-email, kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba leHerald ukuba uhulumende ufuna ukusebenzisa abantu asebelolwazi olweminyaka eminingi ukwedlula abatsha, bona athi bayaphanga bachiye imisebenzi. Iziqondiso zomthetho lo zithi abakubutho labangamapholisa balakho ukuthatha umhlalaphansi beleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60. Abalwa impi yenkululeko bavunyelwa ukuthatha umhlalaphansi beleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65. Uhulumende uphinde wakhuphula iminyaka yokuthi amapholisa ahlale emsebenzini isuka eminyakeni engamachumi amabili 20 isiya kwengamachumi amathathu 30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel Channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp Channel yinkundla yakho.
Kusigaba esihlolisisa isimo somnotho weZimbabwe, namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, umsekelo womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Esikunanzelela kakhulu ukuthi yebo yesingeni lomnyaka omutsha, kodwa ke nxa sikhangela isimo seZimbabwe somnotho kufana lokuthi nje kuguquka inamba yokugcina yaguquka ya from 4 isiba ngu 5. Kungani ngisitsho njalo? Ukuthi nxa sikhangela esingathi khona khona yilokho kufuqa ezomnotho bama economic drivers gawakho kangako ongabe kuguqukile kikho. Ngamafithane ke kuzahlala kunjalo ngokunanzelela kwethu, ngoba umkhonomo ufuqwa izinto ezithize ukwenzela ukuthi uguquke bese simene esihle bese simene esingcono kungenza ukuthi abantu babe lempilo engcono.
Yes, ngathi kuyini konke okukhuluma ngakho nxa abantu ungabathela sibe?
Sikhangele kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngama-drivers ngelokho kufuqa umnotho kube lezinto okuthiwa ngama-production. Kathesi sikunanzelayo eZimbabwe ukuthi sililizwe elidla lokho okwenziwe kwezinye indawo ngezinye indlela, siyi-marketplace, singama-consumers. Asilakho esikwenzayo esingakuthengisela amanye amazwe ukuze umnotho wethu ukuthi athengelwe izinto ezincinyane ezokuphilisa imuli yakhe ngalelo langa. Kodwa umkhono kuzovuka esikhane ukuthi kube lama-industry, kube le-production endaweni ezinengineyo kuma-sectors athiyeneyo ku-agriculture and land. Kodwa kathesi khona kona sikunanzelela okweminyaka eminingi sifila kusenzakala indawo ezinengi okume kuthiwa ama-sectors sokungamasonto. So ilizwe lingazake liphile ngokuthi abantu bakhiphe iminikelo yamasonto emasontweni abasontake.
Yes, ngathi ke kuyini okumele kulungiswe ukwenza ukuthi kungani umnotho uyavuka kancane?
Okokuqala kumele sikhangele kakhulu isithunzi sethu njengelizwe, ukwenzela ukuthi laba bantu abafisa ukuthi bahlanyele imali yabo, ngoba kathesi ilizwe isimo sikiso kumele kube lo muntu ohlanyela imali yakhe, singathi khona khona i-foreign direct investment, okuzakwenza ukuthi ilizwe li-jumpstart mbe likwanise ukusukuma. Kodwa kwakhathesi abantu nxa besikhangele isithunzi sethu bayasesaba, kabasithembi, kabafisa ukuthi babuye kwelakithi. Amazwe abuyayo ngamazwe aletha izinto zabo asebezenzile kwezokuthi nasizozithenga, okubaliswa China labo Japan lamanye amazwe kakhulu awempumalanga yomhlaba. Kodwa khona kwakusoze kusiphathise kakhulu, ngoba siyabe sikhipha imali ezikhwameni esikufunayo, into ezaletha imali elizweni esingathi khona khona yikho kungaphathisa ukuthi ilizwe lethu lize lithuthukele phambili. Kodwa nxa ukuthi sithunzi sethu lokhu singani thiwa siyabasinda abantu abasiboni kuhle, kuzaba nzima ukuthi umkhonomo wethu uphaphame uvuke lapho olele khona.
Yes, siyabona ukuthi kulabantwana abaningi abaphuma emakolitini endaweni ezinjalo lo nyaka, baningi kakhulu abazangena ezitaladini kumbe ngithi emgwaqweni lapha bedinga ukuthi besebenze phela, pho emsebenzini zabo khona njani?
Nxa silokhu siqhubeka silesithunzi leso kade ngikhuluma ngaso esingathi isithunzi esilobunyama, kuzenza ukuthi iningi labantwana baze bafike retirement age bengazange basebenze. Ngijayele ukuthi nxa ngikhuluma ngithi khona khona i-generation yakhathesi iza retire engazange isebenze, ngenxa yokuthi nxa sikhangela umthetho omutsha okwafakwa nguhulumende nje malangeni adlulileyo ukuthi abantu sebeza retire at 70. So ngezinye indlela nxa umuntu engenele 22 emsebenzini uzaze ahlale 48 years elokhu esebenza. So i-48 years lezo nxa umntwana kadezelwe 40 years ago, 48 years ago, kusho ukuthi belokhu elindelwana umuntu uzayiretire. Njalo amathuba okuthi kutholakala imisebenzi malutshwana kakhulu. Ukusebenza sokukhona sokwaphronyotwa kakhulu esingathi khona khona ngama-small to medium scale enterprises, but nxa sikhuluma ngalawo maqembu amabhizinisi yilabana abantu ukuthi uyabehambe siyazihodela lapho awoda khona ngohode eHarare azozama ukuthengisa lemgwaqweni, omunye ngohode ikhabithi ema-farms azothengisa emgwaqweni. So khonokhana ama-graduates aphuma ayakhangela ukuthi a-apply ama-skills lana abaye bawafunde ema-college kumbe ama-universities, but bayahlala iminyaka eminingi kulwazi lolwathi esiluphumule isingazi esithi uyadinga umsebenzi ukuthi ucelakala i-experience, but kala experience. So imajority yabo izafika esikhathini sokuthi bazaze baluphale bengazange bathole umsebenzi. So akula themba elikhanya eduzane ukuthi bangasebenza.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umsekeli womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salibonani balaleli beStudio 7, salibonani sisebenze eStudio 7. Bakithi lapha siyakhala izulu liyana, izulu lingani bese misukulima kulimi ada kutidam galila manje izulu selinile sokufanele silime singafelwa ngabantwana Region 5 lesi kuyi Region 5 indawo yome kakhulu futhi indawo elendlala so sithi ukuthi iGMB kayisiniki imali yethu sithenge ama fertilizer nenhlanyelo silime ngoba kuthi uhulumende kala manje yokuthi asiphe inhlanyelo lama fertilizer so nxa uhulumende engela mali kasiphiwe yethu imali ngeke safelwa ngabantwana esebenzile uhulumende kabe lozwelo lakhe iGMB sihloniphe futhi ngomsebenzi wethu ngiyabonga
Studio 7, nami ngiyabingelela abalaleli bonke abe-Studio 7, labasakazi bethu abe-Studio 7, mina nguTimothy Mhlanga, ngiseGwanda, esigabeni seHarrisophi. Ngiyabonga kakhulu bakithi, ngibonga kakhulu umdala osinike izulu elikhulu eselisina ngo-2025. Kuyisimanga kakhulu ngoba izulu selinile sokuluhlaza yonke indawo nezinto ade zisicuba sezingani seziphephile siyabonga umdala kakhulu ngento asenzele yona njalo liyisimanga izulu lakhona lina kakhulu okokuthi wena kuyasithabisa thina esivele sisendaweni ewomile sibona liqakathekile kakhulu ngoba liyakhulisa utshani bethu ukukhula siyabonga Studio 7
Salibonani mthwakazi womhleli njani lonke mbingelela abasakazi bakaStudio 7 linjani kodwa hayi thina siyaphila singene kahle futhi enyakeni omtsha kodwa khona ukukhathazeka lokhu kusiba khona nginesicelo kuphela mina ukuthi izame iPF uma izame nje ukuthi ibisilalele ike iyenze okwentando yabantu nje kube kanye lokhu ekwenzayo elikhubeki kwenza ukuthi abatwana bethu bebe befundiswa ngamashona lokhu asiyithandi lento ngoba kuyindlela yokusincindezela nanxa abanye bengakuboni kodwa thina siyakubona abanye ukuthi lokhu siyancindezela ngempela abantwa bethu ayiphi into abazanayo esikolweni akulalutho lokhu kwenziwa isudze nje phakathi kwethu nje singumthwakazi sicela ukuthi ayizami ukuphakanyela into efana naleyo ilungiswe ngempela
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli abalandeli bakachamisa ngiyabazwela abalandeli bakachamisa kodwa yena uchamisa ngiyamenyanya lambona aphilini umkhokheli ophongukulaxaza abantu nje eliqembe elikhulu abalaxaze nje abantu uchamisa lezano yinto yinye engangihlala ngiyitsho mina uselichiye kuyo izano chamise naloyo ye limbone nje uma kusiwe ekhethweni uzobe sithi uzobe imeno chiwenga lapha lizovotela bani ngoba alifuni lokuvotela abantu bakini
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo weStudio 7 lilami uNokuthaba Dlamini loAlbert Ncube KuStudio 7 selethulela indaba ezinkotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe iStudio 7 ngeyakho
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC Live Talk namhla uhlelo lwabatsha Already Connection uThabo Kancube uxoxa labalimi abasakhulayo lalelani kuhlelo lolu lingakhuthwa ukuthi lizwe ukuthi abasakhulayo benzani Ngakwesibani sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhelana namhlanje. Isadiki lungiselela ukukhulumisana nalo uhulumende wakwele Mozambique labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusenda kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe. Abalimi enkayi bathi izilimo zabo sezidliwa yimigogoyi. Kwenziwa isikhumbuzo sowaye ngumongameli weMelika uJimmy Carter. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Ngakutwa iLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.